Okokuqala, umhlangano esilawo ngowenkokheli okuthi sikhangele ukuthi ilizwe lingapho kwakhathesi lokuthi inhlupho ezikhangelane labantu nezithembiso lezi lawa abantshontsha ukhetho abazithembisa abantu lo mumo welizwe ngendlela ilizwe i-ikhonomi owa ngalo le ndlela abantu abahlupheka ngayo ukudubo nje lemisebenzi yabantu amakhampani ezalwa yikho-ke sikhangelele ukuthi sihlangane sihlaziye lokhu sibe sesiphuma-ke ngemilayo kumbe engingathi lezinqumo zokuthi lokhu thina besibona singakulungiswa njani. Ungakhangela ke emveni uzakhangela ukuthi umnumzana uRobert Kabelimgabe ukhulume elinye ihlazo elikhulu kakhulu ukuthi umkhonomi uyalunga, umkhonomi uyaqansa, umkhonomi ekhula, and kungamanga amakhulu kakhulu angafuma emntwini omdala.
Selake lakhuluma ngalokhu ukuthi umnotho uvele uyabhidlika, kuyini okutsha libone ngani liza kufeza ngalo mhlangano?
Kuqala sikwesinye isigaba. Ngalesi sihlangano sikwesinye isigaba, i-crisis of legitimacy leyi ingaqedwa kuphela uma kungaphindela futhi ekhethweni. Kodwa kungeke kwaphindelwa ekhethweni kungalungiswanga lezi zinto. Yikho thina sithi thina kufanele kube ne-national transitional authority okuyiyo eyabe ibambe intambo zombuso welizwe ngaleso sikhathi iqale ilungise zonke izinto siledubo le-constitution, constitutional crisis. Silodubo lomkhonomi, silodubo lokuvasa ukubheka kwabantu, silodubo nje lwama-elections ilegitimacy yegovernment ekhona.